siyalinanza kakhulu ilanga le-independence. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo. Izano ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe baqalisa ukugongoda abantu babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Nge-constitution ayisalandelwa, singathi sekuyi-rule of man hatshi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle, bakholise ama-human rights, bazikhethele amabandla abo okusonta, bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho ke ilanga leli liqakathekile kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms. Izanu iyazigabulela kule corruption mahlayana. Ngalokho sithi kuzazikulunge zobohla manyoka.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa, kodwa izanu PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Dabaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonkogara ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi izanu ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civil society, abavela ku-opposition, ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho ke ngamafitshane thina sithi ilanga leli liqakathekile kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU PF ngokuhlukumeza omama, amankazana lozulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.